iqembu leplatinum lithe ngokunqoba eliwenze iqembu lebulawe chiefs nge-3 kanyanga omgqibelo landiza lahlala phezu kwengalane limitwemelwa ngamashumi amabili lane. Leso simo sihle sahlala sinjalo ngemva kokuba iqembu belihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yevikile 12 elechicken inn libe ngujiki lobhanqa 0-0 leqembu le-triangle ngensonto. Ngalokho-ke iqembu le-chicken inn lehle lahlala endaweni yesibili lemiklomelo ngamashumi amabili lantathu, kuthi ele-Cape United lihlezi endaweni yesithathu lalo lilemiklomelo ngamashumi amabili lantathu njalo libe ngujiki lobhanqa 3-3 lele-tail 1. Loba nje iqembu le-FC Platinum libuyele esiqongweni sengalane yemiklomelo. Umqeqeshi walo uNomen Mabhiza uthi kuzamele adinge abanye abadlali ngoba engasuthiseki ngendlela iqembu lakhe elidlala ngayo.
These guys have been here nearly maybe some of them have been here for 5 years, 4 years, 3 years.
Iningi labadlali bethu sebelesikhathi eside silabo. Iningi labo besilabo kumidlalo ebesiphatheke kuwo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, yikho mhlawumbe sebekhathele. Ngalokho-ke kumele sidinge abadlali abatsha abalamadlabuzane kanye labalomcabango owehlukeneyo.
Iqembu le-Highlanders liphakamela ahlala endaweni yeshumi lantathu ngemva kokunqoba elikwenzele e-Dynamos nge-1 kanyaka emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Papa Fields ngensonto. Iqembu lebhosa limngene kumidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane. Emsileni wengalane lokhu kuhlezi iqembu lebulawayo Chiefs lona elilemiklomelo eyi-2, kuthi endaweni yesibili nxa usuka phansi kuleqembu leMshwana Stars lona elibe ngujiki lobhanqa 0-0 lelewange. Iqembu leyada lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lilemiklomelo eyi-12. Loba nje linqobe lechapungu nge-2-1 ngomgqibelo, kuthi endaweni yesine nxa usuka phansi kuleqembu le-tail 1 lalo elilemiklomelo eyi-12. Kusenjalo imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League izake ime ukudlalwa okwamaviki amabili alandelayo. Kudedelwa uZulu ukuba alandele imidlalo ye-Africa Cup of Nations njengoba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lalo lingelinye lamaqembu aphatheka kulo mncintiswano ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt. Abafana beZimbabwe badlale umdlalo wokuzwana amandla leqembu le-Tanzania ngensonto, njalo lo mdlalo ufike komlindi uyagcina lawa maqembu engujiki lobhanqa 1-1. Yimi lesi-7 kobulawayo ngujoseph Njanjini.